I-BDP yilo lodwa iqembu eselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibusele leBrithani ngomnyaka ka-1966, kodwa kukhanya umbuso walo usungatshabalala kumbe uxege okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga urhulumente omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo zecouncil ezidlula ongama-60 ekhulwini, noma nje enye impumela engakayithulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bekhandelwe ukuthi inqobe kwindawo ezingama-50 ukubalwa kwezinye kusaqhubeka, okutsho ilakho ukwengeza izihlalo zayo. Ukuthi ibandla libuse lidinga izihlalo zamalunga edale lephalamende ezingama-31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi, kwezinye liphume linge lesithathu ngemva kwelinye eliphikisayo leBotswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona ehlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphinda mbijana especially labo ukuthi i-opposition ingathatha umbuso, ngoba ivele ithembisile before ukuthi izakupha amasindo lapha nalaphana. Ngayo ruling party ingadliwa, kungani kuzaba nzimanyana especially kwabokuza, singasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi, ngoba iningi lethuka ngesikhathi kungenwayo ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even Ian athi engena abantu bathi kuzaba nzima, kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners, even now America is welcoming ama-foreigners. So asingethukini as long sisesimweni esi-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kweleBotswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla ukuthi abeZimbabwe bangene besebenzisa izithupha, kodwa wonke la manyathelo achwethezwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umzana Mkhululimoyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi, ukhetho luhle kakhulu lapha eBotswana, kuyajabulisa indlela abayenza ngakhona.
Ngusenjalo ocumula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isiqhitsha mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukusalakala kwemisebenzi ngokunye uhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu, lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID, i-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sihlale singelamali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana, e-Independent Electoral Commission, ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso, ibandla lamalunga edali lephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabona kweleBotswana.